sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 Mpandula 2022 ngugaino kumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Sina lapha eAfrica all elections ungadliwa ukungadliwa sokuthiwa khona bachontshile ama elections. There is no fair elections in Africa. You can singakhangela amale mazwe okade sizikhuluma ngeKenya.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, bathi sekuyisikhathi sokuthi kuqedwe udubo lwezehlakalo ezidalwa isimo sokufuthelana lodlakela oluba khona sikhathi sonke kuqhutshwa ukhetho.
I-Aluba umanisipala uyadinga i-supplement yezesa kube le-standby yokuthi nxa kungela magetsi kube khona indlela okuzabontshwa ngayo amanzi.
Ukuhamba kwamagetsi eGwanda sekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zikhala ezimathonsi ngolunye udubo oludalwe yilesi simo olokuselakala kwamanzi. Kuqhubekela phambili ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe, abanye betshaywa, abanye njalo bebotshwa ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi sekuyisikhathi sokuthi kuqedwe udubo lwezehlakalo ezidalwa isimo sokufuthelana lodlakela oluba khona sikhathi sonke kuqhutshwa ukhetho. Lokhu yikho okubangela ukuba impumela yalo icine ingasamukeleki. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawula okusemthethweni ugwalo lokuhlela inguquko kwezokhetho elizweni oluthiwa Pre-Election Pact on Electoral Reforms Prepare ngumkhokeli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa emkhosini owenzelwe eCrystal Lodge eHarare. UMnumzana Chamisa uthi njengebandla sebediniwe yikungaqhutshwa kuhle kokhetho eZimbabwe okwenza impumela yalo ingemukeleki sikhathi sonke.
But you'd realize that since 1980,
lizathola ukuthi kaluzake lube khona ukhetho olungaphikisayo kweleZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980. Abantu kabakaze bakwazi ukukhetha inkokheli yabo abayifunayo.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi kuyamangalisa lokho okuchiwo ngabe-CCC.
Yibo ubhanxa obungafunakaliyo bona lobana nxa abantu laba befuna ukulungisa ngabalungise ngendlela epheleleyo, hathi lokhu abakwenzayo. Ukuthi kona eshiwa ukhetho luke ngo-2018 kanti sesizisi ku-2022 sesisiya kolunye ukhetho sebe khona abaqasa uba ngumsindo ngokhetho lwele sesiya kilo. Uhlubona sebedinga vele izizathu zokuthi kona nxa sebedliwe bekwanise ukuphika beyale umpumela ezabe iphumile ngesikhathi sona leso sebeqasa ukuthi kona ye bekungalama electoral reforms ye bekungenalokhu nalokhu.
UMnumzana Charles Nyoni omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu uthi kuliqiniso okuchiwo ngabe-CCC ukuthi kumele kulungisiswe okubangela ukuxabana ngempumela yokhetho elizweni.
Laba ababalayo kanye lokugcina amaphepha okuvota abathiwa yizekhi bebe yibandla elizimeleleyo lodwa elingelani nezindaba zombusazwe kumbe ezamapolitiki ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nama-elections atshona esexabaniwana njalo eseliswana ukuthi kuthiwa hhayi asambisane nini e-court.
UMnumzana Patrick Ndlovu, umgcini-ncebo webandla le-General Economic Transformation JET, uthi uqakathekile ukuba njengamabandla ezombusazwe benze inhlolisiso ukuba labo bantu ababasekelayo kungabayavota yini kumbe bagcwala kumarali nje kuphela.
Thina lapha e-Africa all elections ungadliwa sokuthiwa khona bachontshile ama-elections. There is no fair elections in Africa. You can singakhangela amale mazwe okade sizikhuluma ngeKenya. Uwasithi ngiyani ya kubama ama-elections atshontshiwe angizange lokhuza. even ethically we Zambia lapana ruling party, but after losing elections waca ukuthi watshontshelwa futhi.
Umnumzana Yohane Banda isakhamuzi sakobulawayo ukhuthaza ukuba kulungisiswe konke lokho okubangela ukuxabana lokudonselana ngempumela yokhetho lungakenziwa.
Ungabi lo muntu ozathi mina yebo kunje mina zange ngikwanise ukuthi ngikampeni ngoba ngangina access esingathi access to media kumbe ama-voters ami akwanisanga ukuyavota ngoba esingathi intimidatwa azahambanga ukuyavota amanye akhona besifabela isefithi nje isecrithi yabo impilo zabo konke lokhu yinto ukuthi ngabe uyakhangelisiswa engayenziwa ama-elections akhona. Kuyinto esiqakathe kakhulu eyenza ama-results akhona nxa sekukhitshwa kungabi lokudonselana ukuthi omunye athi yena ye kunje kunje.
Abe-TCCC bathi lolu gwalo lubeka obala okuyisikhombisa abakudingayo ukuba kulandelwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ka-2023. Okuyisikhombisa lokhu kugoqela ukuba lelungelo lokuvota komuntu wonke okugoqela lasebehlala kwamanye amazwe i-diaspora vote, udaba logwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll, ukwaziswa kwempumela yokhetho ngesikhathi esibethiweyo, ukuqhuba ukhetho oluqotho, ukwanelisa ukufinyelela imisakazo lamaphephandaba kahulumende, ukulondolozwa kwayo leyo vote, kanye lomvikela kuzulu ophatheka kulolo khetho. Abe-TCCC baphinde bazisa lumhlangano ukuba bafuna ukhetho oluzohlolwa ngabenhlanganiso ezitshiyeneyo okugoqela eye-United Nations lezinye. Baveze njalo ukuba bakhangelele ukuba lolu daba luzophakanyiswa edale lephalamende ukuze ibe khona inguquko kundlela abe-commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, abaqhuba ngayo umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ukuhamba kwamandla kagetsi eGwanda sekuthiye izakhamizi zaleli dolobho zibhekane lodubo olukhulu lokuswelakala kwamanzi okwesatshelwa ukuthi kungadala ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Izakhamizi zithi umansipala sekumele aphume lamanye amaqhinga okumpompa amanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhethwe ngumansipala weGwanda uveza ukuthi ukuhamba kwamandla kagetsi okwamaholo amaningi kunsuku esanda kudlula sekuphazamise umsebenzi wakhe wokupompa amanzi esuka edamu esiye ematankeni. Unkosikazi Lungile Masuku oyisakhamuzi eGwanda uthi njengabomama bajwayele amagabha avuzayo.
Ukusweleka kwamanzi eGwanda lapha sekuyi-challenge especially ebantwini abesifazana lamankazana abaswela amanzi. Izindingeko zokusebenzisa amanzi ziba ziningi ebantwini besifazana kule ebantwini besilisa. For the past 2 days bekungela manzi, kungela magetsi, so kuba luhlupho kakhulu. Abantu bayasebebhoda bedinga amanzi.
Umnumzana Edgar Ncube omunye umhlali weGwanda uthi umasipala weGwanda sekumele aphume lamanye amaqhinga okubhompa amanzi athiyane lokusebenzisa ugetsi odlale ngekho.
Aluba umanisipala uyadinga i-supplement yezisa kube le standby yokuthi nxa kungela magetsi kube khona indlela okuzapontshwa ngayo amanzi. Kungaba yisimo se-generator kumbe kube i-solar power kungasenzela impilo ibe lula ngoba kunje nje ziyaphela izinsuku kungela amanzi amagetsi lawo ehambile. Mhlaye buyayo kupontshwa esebuya abele pressure ayadubula ama-pipes amanzi asafiki kwamanye amalokishi.
Lamazwi agcizelelwe ngesine njalo isakhamuzi saseGwanda umnumzana Alan James Dube odwa umasipala kumele ahlale phansi lezakhamizi baxoxisane ngokumele kwenziwe.
Ikhansile kumele kuqathe likwenze ukuthi ibe ne-consultative meeting lapho kuzabizwa khona izakhamizi sibonisane, sihlalisane phansi sikhulume ngendaba yesola, sikhulume ngendaba ye-generator. Kungu-two lokhu kungasebenzela especially endaweni zakhathesi njengoba sihlangana lodubo lwezesa. So kungabanjalo kungaba ngcono. And into enhle ngesola yukuthi ile-lasting solution kuthi-ke i-generator izabe isitshaya esikhwameni.
Umeya weGwanda umnumzana Njabulo Suziba uthi bagcine bekhulumisana lenkampani ye-ZETDC izole abavulela amagetsi ngoba isimo sesisibi.
Silimele sibili siphose safika ku-extent yokuthi kancane let's be suspend. 4 days if I lose goal, but because God is good, I avoid izolo ebusuku, sipompile, namhlanje kuphuma thini. We will explore the avenues, ama sources of power. Kodwa I see into yokuthi singathi sizavuka siyenze kusasa.
Kusukela ngomgqibelo edlulileyo eGwanda, amagesi abehamba kusukela ngehola lesithupha ekuseni aphenduke phose ngehola lesithiyagalolunye ebusuku. Inkampani kagetsi e-ZETDC ibivele ibike ukuthi kusukela ngomgqibelo odlulileyo izaquma amandla kagetsi okwamahola amaningi ngoba imithina yayo isigugile ezitishini lapho kuphehlwa ugetsi ezekaribha lewange ingasebenzi kuhle njalo yehluleka ukuthenga insimbi ezidingakalayo phetsheya. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umlobi wengwalo olodumo waseZimbabwe uNkosazana Tsitsi Dangarembuka namhla ugwetshiwe lomunye wakhe oyintatheli izindaba uJulie Barnes emthethwandaba kamanje. Kucala abaletheswayo elokutshotshozela udlame lokwephula umthetho wokuba semphakathini esephula iziqondiso zokumelelana le-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 ngemva kokutshengisela abakwenzayo. Umanji uBarbara Matheko waseHarare ubagwebe ukuba bavalelwe entilongweni okwenyanga eziyisithupha, kodwa umise ukuba bavalelwe esithi akumelanga benze okufanayo phakathi kweminyaka emihlanu. Umanji Makhetho uphinde wabahlawulisa inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa zamadola. Omama laba babotshwa mhla ka-31 Ntulikazi 2020 bephethe amabhakane ayelotshwe ukuthi bacela iZimbabwe engcono njalo bacela ukukhululwa kwentatheli izindaba ezazibotshwe ngasoneso sikhathi ezigoqela uHopewell Chinono. Igqwetha labo umnumzana Chris Mike uthe babengazi ukuthi bephula umthetho ngokutshengisela abakwenzayo ngoba babemi bebodwa bengatsho lutho. Lanxa baphiwa imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail, basebe miswe phambi komthethwandaba phose ungamashumi amathathu 29 becela ukuthi icala abaletheswayo lilahlwe kumbe lahlulelwe. Kodwa imizamo yabo yayisehlula. UNkosazana Dangarembuka waba ngumlobi wokuqala onsundu oweZimbabwe wokuphiwa umvuzo ngolebhilithane ngomnyaka ka-2018 ngemva kokuloba ibhuku elithi Nervous Conditions. Amagqwetha amela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athe kuyadanisa kakhulu ukubona izinqumo ezintshe ngoba kuveza sobala ukuba eleZimbabwe liqhubekela phambili lingahloniphi amalungelo abantu. Isizwe samaXhosa siqhubekela phambili silandela lokulondoloza amasiko aso. Emangweni wembembesi bekulomcimbi abawubiza ngokuthi ngumguyo lapho amajaha asakhulayo ebesokwa okulisiko eliveza ukuba asesuka ebuntwaneni abe ngamadoda asevunyelwa ukulobola umfazi abe lemuli. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Svanda.
Bekungasibantu bekuyibunyonyo isizwe sesixhoseni sibuye ngobuneni edilini lomguyo kubulawa inkomo lembuzi kwanathwa notshwala besintu. Ugogo Elizabeth Mabunda uchasisa kabanzi ngaleli siko labantu bakulumango.
Besinomguyo siselusa inkwenkwe amakhwenkwe ngokwesiko lethu lamaXhosa. Isiko liqakathekile kakhulu ngoba isiko liyakwenza nabantwana, nxa unabantwana ubaxelela ngesiko uba kudala okhokho bokhokho babesenza lento balilandele babona benempilo enhle. Abantu sebangena lukholo abangaluseziyo bathi ezo zinto zobumnyama, angisiyabona, kanti zinto zokukhanya.
Kungamazi afakaza ngugogo uEllen Dlamini ochaza ngokwenzakala kwabasokiweyo.
Umntana uyangeniswa esayele kuhlanje. Akhulule zonke izinto ebezinxiba ezobukhwenkwe. Afakwe ezinye ezobuyaphi ehlathini ezeya ebudodeni ku-second stage. Kunemithetho ekhona khona phaya ayithiwayo eyobudoda.
Abasokiweyo bafundiswa okwempilo lokuziphatha kuhle empilweni ngamaxhegu. Ukhulute Mzile Mpengezi ngomunye wamakhetha la. Uthi ke akunamuntu ozabavimba ngokulandela amasiko abo.
Asisoze siliyeke eli siko. Sizawuhlala sibasesikweni abantwana bethu. Sithobela nemithetho yerhulumente yalapha yabe siphethe. Ndibathina singabantu bokuza kweli lizwe seza norusi. Kungoko ke asinako ukuthi thina sithi singangeluki. Njalo ukweluka kuthi kuqakathekile ngoba inkwenkwe uba ke yiluka into ibizenza ingekeluki. Iyaziyeka.
Onguye osoka abafana abasakhulayo oquma isikhumba sentonga kababa obizwa ngokuthi yingcibi uSetion ngumnumzana Elijah Jongilanga.
Ye ngibe ndebesamakhwenkwe apha awakwaXhosa. Ndime ndisiwasebenzayo ngoku be ndinamanye esendiwasebenzile apha kwabawo unatsika sesigqibile. Okokuthi ke umcimbi sowucalanye. Cela uba ke torhozeni niyivele nto niyibone. Kunezinye iindawo nathi esifuna ukuxhaswa kuzo. Esingabuya sizocela kuma sichaseni ngoba izinto zininzi.
Umfundisi uKenneth Mdlazulwana wenkonzo ye-Anglican Church uthi uhlelo lolu lusebenza kuhle lenhlelo zikarhulumente zokuvikela emkhuhlaneni ethelelwana emacansini.
Okokuqala ngokwezempilo liyakwazi ukuthi umntwana abe ngohlanzekileyo agcinakale kahle kungabi le mkhuhlane emhlaselayo. Kodwa okunye futhi lisiko elenza siqamule sehlukanise phakathi komntwana ongumfana lendoda. Nxa esesokiwe sekhuthaza ukuthi aqale kwakho umuzi. Le committee yabo amasijoni iincibi zakhona ezisebenzelana ne-local clinic. Nxa sile mhlangano yeclinic bayahlangana labonesi abezempilakahle bacebisane. Abezempilakahle bayakuthakazelela kakhulu ukusebenza le ncibi yethu.
Omunye owasokwayo ngumnumzana Philani Mpehla othi ukusoka kwabantu esigabeni sakhe kwenza inani labantu ababulawa ligciwane le-HIV lehle kakhulu kulindawo.
Umkhuhlane ekhoyo ke ngoku uyayibona ke yiyo loo nto siseluka ukuba sibe ngathi sibanganene population ebizwa kabuhlungwanga that's why ke ngoku eli siko lasike la kodwa akunangxaki kuba abantu nabo bathini bayibona uba le nto yasesixhoseni ingcono ukuba lo abantu beluka.
Ngokwesiko labo lesixhoseni amantombazana amaningi athi ngeke endele emadodeni angasokwanga. Unkosazana sasenkosi Dlamini uneminyaka engamashumi amabili lane 21 ngomunye wabo.
Hayi umnandi yayiqakathekisa kakhulu isiko lwakuthi ndiliqakathekisa kakhulu. Ndifuna ukwendela endodeni esokweyo ngoba indoda engasokwanga ayihlonipheki kwaXhosa. Indoda esokweyo yiyo ehloniphekayo kwaXhosa. Andisoze ngenjani ndithathwe indoda engasokwanga. Ewe nemkhuhlane ndithemba nalapha ezibhedlela into abayiqakathekisa kakhulu ukubana abantu basokwe ngoba abantu abangasokwanga imkhuhlane injani iyabathatha masinyane.
Abanye abasoke kulomguyo basiwe endlini yotshani ebizwa kuthiwa yiboma eyakhiwe egangeni lapho abazahlala khona phose inyanga ezintathu bengabonwa ngumuntu kodwa belayo abefundiswa likhetha elihlala labo kulindlu. Lisiko liqathekile kakhulu ebantwini bohlobo lwesiXhosa. Ingcwethu zempilakahle zikhuthaza nje ukuthi okusetshenziswayo ukusoka kube ngokuhlanzekileyo kungagcini kubangela ukuthathelana imikhuhlane phakathi kwabafana laba. Khona ukusoka kusekelwa ngabezempilakahle ngoba ukuvikela ukuthelelwana mahlana kwemikhuhlane yengulamakhwa leminye ithelelwana kwezocansi egoqela igciwane lengculaza ele-HIV. Ngimele Studio 7 ngisembembezi igama langu Ezra Jesus Banda.
Kubekela phambili ukuhlukunyezwa kwamavandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe, abanye betshayo abanye njalo bebotshwa ngaphambilini kokhetho luka-2023. Amalunga awezanu PF abikwa ehlasele awebandla le Citizens Coalition for Change emashwingo baba chaya baba limaza kakubi lokhu sokuyimvama eZimbabwe osokubotshwe abanye abaphikisayo abagoqela amalunga edale lePhalamende umnumzana Job Skhala uGodfrey Sithole labanye babo besethesa icala lokutshotshozela udlakela eNyathime kulandela ukubulawa komunye wabo unkosazana Mo Blessing Ali. Inhlanganiso ehlolisisa isimo sokulondoloza ukuthula eZimbabwe Peace Project ibika ukuba ngoncwabakazi kulabantu abedlula kancane amakhulu amabili lengxenye 257 abakhahlanyezwa ngendlela ezehlukeneyo ngabezanu PF, amapholisa kanye lamasotsha eZimbabwe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, kanye lomnumzana Believe Gawule owezanu PF. UNdlovu usungula lingxoxo.
Hayi, kuvile kuthathu. Okwakuqala, ibandla lezanu PF laziwa ngesignature slogan ethiwa Zanu Ndeeropa. Mabethi Zanu Ndeeropa batsho khona ukuthi ungakuphambuka indlela yabo, indlela eya qalwa amajaha aqhethula umbuso kwandaba ningisithole bafaka la madoda asiphetheyo uza kuphila nxa ulenhlanhla ngokuqala. Okwesibili, nxa umbuso ungani usuthelela njalo ungela maqhinga okuvikela ngama-ideas kumbe ngezenzo ezihuga abantu, iyaziwa izani ukuthi i-last resort yabo yikubetha ukudinda nokuhlukumeza abantu.
Ye, uyamuzwa baba Gawule uyakhuluma lapha-ke ubaba uNdlovu uthi nxa ukuthi selisekhoneni liyaluma okunye okumangalisayo kugcina lishaya abantu lisenza konke lokho ngamafutshane khona.
Ngiyamuzwa uNdlovu, kodwa ndande ukuthi ngiqalele lapha ngithi mina basitelile linda masarira basitela even osibanda o-Reverend Sibanda ababesebenza nabantu opposition amalanga lana ensuku lezana ezidlulayo ukuthi ezidlulileyo ukuthi okunye okuyizinto babekwenza beyenzele ukuthi kube nempumela etshengisayo ukuthi kulo dlame kwezombangazi eZimbabwe babesetshenziswa babehambe abanye bakhona bayafundela khonokho kufanela ukuthi bayenzeni harvest house laphana kungasangenwa sokuyisiminye eminye sokuphunywa kwenza ukuthi babelimazana njani bona bodwa. Khangela futhi langalokuvini ngesikhathi kubekwa utshantrayela kufana ukuthi kwakusenziwa njani ukuthi kwakuliwa njani babesilwa labana abantu ukuthi nxa usukhangela bona bodwa wathi mo nxa sebekhanana nokuprovokana nabanye abantu bona bodwa besilwa bona bodwa balodlame lwabo abafuna ukuthi kodwa phela ukhumbule nkomo ukuthi wonke umuntu nxa ungaprovokwa kwesinye isikhathi ungazama ukuthi umuntu owaprovokwa abantu umumo abafana beyouth abavumi khonokho kwesinye isikhathi bathi abantu mabadelela bethi abantu ababafuna isambhoko kwesinye isikhathi ngoba umuntu odelela yena ngoba abanye abantu bakhona babeprovoka umumo uyawakhangele ngikwenza kwabo babesenza ngabomu kodwa udlame yinto embi ejube engavunyelwayo ukuthi abantu bebelwenze kodwa yona i-opposition iyakusa iyama-agendas abayo abayenza umsindo vele ngokona even nayila izolo lokhu bebesenza umsindo lawo abantu.
Ubaba uNdlovu, uyamuzwa lapha uGawule uyakhuluma sibili ukuthi okunye kungazani lina eliphikisayo liyazenzela konke lokho.
Hayi, umzekeliso wakhe ubaba uGawule ngumuntu nje laye osephumputha ezama la ukuthi athole ukuphefumula. Iqiniso uyalazi ubaba uGawule, yena personal uyalazi ukuthi into yodlame kayiqalanga ngikhathesi, into yodlame yaqala kusasemtini. Bazama sibili badala bethu abezaphu layi ubaba uGawule eyingxenye yabo ukuthi kwenziwe into ethiwa yizipha. Uyazi ukuthi kuzipha kwaphelela ngabo abantu abafana bezami bachaya bachitha bebulala abantu abangelazikhali. Kwaba le nari rebellion empini, abafana babonari labo babakhanywa, abanye baganyulwa ngamahloka bangcwatshwa bephila. Urugari Gumbo labanye babo eMozambique bangcwatshwa emagodini bephila ngenxa yokuthi abaphetheyo kuzana abafuni ukuphikiswa. Yebo, ye bengabe bekhona abanye ku-opposition labo abalomkhuhlane wezano ngoba vele abaningi abantu kukazapho kuphela abaningi baphuma kuyizano ngabe besilwa nayo khathesi kodwa baphuma kuyizana. So umkhuba lo mkhuhlane wezano ngabe ukhona. But eqinisweni ukuthi izano ayifuni ukuthikiswa, ayifuni ukuncintiswa. Singabona sokunzima ukuthi kukhulunywe ngomlomo isebenzisa amahloka lenduku.
Ye baba Gawule kuthiwa vele alitshayi nje lithela amanzi njalo liyabulala, ingababulali sibili. Kuba khona
okwakathethi sesikhuluma ngezani iPF esibangene ethi esikisho kahle sikhokhelwa ngumnangagwa. Sikubonile khona ukuthi ukhetho oludlulileyo lolwane olwadlulayo olwekuze lethemina lesikiye lube lukhetho oluhle kakhulu kokuqala esibe nalo elizweni leZimbabwe. Yilo olokuqala yilo obe lokuthula okungaphezu kwamandla. Ngokunjalo udlame lwaphelela emuva khonale. Nalokhona kwayenzakala ngamva emtini ngalokuthi kwayenzakala lokhu nalokho asikwali khonokho. Yonke indawo udlame lobelitholakala lisuka khona lapha nalaphana ngezizathu ezithile. Kodwa-ke abahlanzekanga abantu be-opposition. Singabuyela emuva lakho sizathola ukuthi lakho kuzaphu futhi udlame lwalukhona lapho ngoba abanye abantu babeselwenza udlame khonapho ngesikhathi sempi onikita mangena kathi bayanga baya ngaphi ngesikhathi ukukhona wakusenzakala lapho okungayisiko esimele sikubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi konke okufa kwabosobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi khonale kodwa funeke sikubuyelele kathesi sikhangela kathesi kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasetshenzisayo ukuthi benze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakwezimbabwe akulakuthula.
Lapho lizwe umnumzana Believe Gawule, ilunga leZanu PF, nomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli seZaphu, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ukwehluleka ukudlala imidlalo sekusenziwa ngamanye amaqembu awumdlalo wenguqu sekuphazamisa imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, yona esisiyafika komlindi uyagcina. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League basele bebambe wangaphansi ngemva kokuba kube le midlalo yemithathu engasadlalwanga kulesi sigaba ngezizathu ezitshiyeneyo. Umncintiswano kulesi sigaba ususiyafika emaphethelweni, njalo intatheli zindaba yezemidlalo olandela kakhulu imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League upraised Dumisani Dlakama uthi akusiyo nto enhle ukuba kube la maqembu athola imiklomelo yamahhala.
Kuyinto sibili esiphambanisa kakhulu-ke ukuphela kwe-league yezika-Southern Region Division ngathi sekuyi-anti-climax. Abaningi bekhalela ukuthi izaphela kanjani i-relegation race ukuthi le-promotion race, kodwa-ke khona lokuthi imidlalo eminingi ayisadlala-ke sokusenza ukuthi mthule kungasachazi-ke ngoba amaqembu kukhanya wona esekhulike ukuthi adlalele nje engasahambi kuma-away matches.
Imidlalo engasadlalwanga ngebalisa ukuphakathi kweqembu le-Wangele le-Ajax Hotspurs, lapho ele-Wangele izithathele imiklomelo lingazange likhabe ibhola ngoba ele-Ajax lingasabuyanga. Iqembu le-Moss Rovers lalo lithole imiklomelo yamahhala ngoba ele-Mountain Climbers lingahambi mbanga eVictoria Falls. Kuthi eleRatanang lona lithole imiklomelo mahhala ngoba eleQuality Foods liyehluleke ukubhadala uNompembe. Umqondisi weqembu le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi bebelaso isifiso esokuya eWange kodwa baswele imali yokuhambisa.
Libhora as i-Ajax besifuna ukuthi ngabe siyahamba siyedlala eWange, and the boys dismissed ngama-9 sesisole ukuthi sithi secure transport. Angithi ama-transport costs were just excessively high and understandably so because of the fuel situation. Ajax is a team that has never wanted to miss a game match, and we've got young boys abayebefuna ukuya showcase their talent. So it is unfortunate.
Uthi uqhubekele phambili wathi iqembu lakhe ngabe kalihlupheki, ngabe liyathola imbadalo yokukhulisa abadlali balo asebedlalela amaqembu amakhulu, kodwa leyo mali kaliyitholi. Loba nje licela ukuncediswa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association.
Then asoze siyiswele imali kusasa yokuthi sithenge amabhora or sigade siye Wange or siye Harare. We will, because this is a going concern. But people shy away from the very important and look at the flimsy. It's unfortunate.
Iqembu le-Ajax Hotspurs labadlali abaqalakile ukudlala ibhola sebedlalela amaqembu amakhulu abafana lo Divine League.
Olivalelisayo ngugaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.